Indaba elize leyi uPresident Tamisa akayicabangi njalo kayiboni ngendaba elani laye. Okuqakathekileyo ukuthi yena ubona ukuthi uludaba lwabantu beZimbabwe, udaba lwe-economy, udaba lokuthi lizwe libuswa ngendlela etheni. Ngakho-ke abacabanga ukuthi lokhu kungoPresident Tamisa ofanele ayenzeni kumenze lokhuyana bazimoshela isikhathi ngoba iqiniso lokuthi umkhonomi weZimbabwe yiwo osewuzimeni kanje. UPresident Tamisa akalanto aseyenzile okwenzakalayo ukuthi izano iyehluleka ukumaneja ezomkhonomi.
Ye, mase sikhangela-ke baba Sibanda bakhuluma sibili ukuthi nga yena uyathiya sibili zompolitika athi sezimisela ukuba umuntu weZimbabwe abe sesebenzelana lomnangagwa. Nxa engasebenzelana lomnangagwa engasebenza eyini?
Abangazi ukuthi bazenxa besindaba athiye zepolitiki befuna ukuzaba futhi le ayayifuna umgabe ngo-1982 i-one party state. I-constitution yeZimbabwe ivumelele loba ngubani oyisizamele saleli lizwe ofuna ukuphatheka kwezombusazwe ukuthi aphatheke kuyinto ekhuthazwayo. Ngakho-ke angazi ukuthi isisuku senomcabango sivela ngaphambi sengihlela ukuthi izanu lokhu igcwele nje ukufuna ukubusa ngodlame abantu bengavumi njalo ingasebenzisa isisekelo sombuso.
Ye, phela bathi yini elenza ukuthi kugcine kungasela mafutha ezimota? Yini eligcina lisenze ngathi isinkwa phela sesikhuphukile intengo yaso? Kuzobuya lokunye okuthiyeneyo, bathi vele yini akulo munye umuntu?
Bathi nxa izani isazi njalo icabanga ukuthi uPresident Tamisa ngowenza izinto zonke kuleli lizwe ukuthi zibe khona kumbe zingabi khona, kungani ngathiyi uPresident Tamisa enze lokhu akukwanisayo? Phela nxa ekwanisa ukwenza ukuthi into zitholakale kutho ukutiyelelisa lokuthi into zitholakale. Nxa izani isa labantu bezimbabwe kayiyekele uPresident Tamisa abuse ukwenzela ukuthi kube labo fiyo labo labo bani bani ngenjengoba besitho ukuthi konke kwenziwa nguPresident Tamisa, bangachayi indla injabo efihle umphini.
Ye, kodwa siyabona phela ukuthi bangeke baphonge uthiya nje umbuso baba Sibanda. Kuyamele phela nanti umbuso kawuphakelwana njengegwayi, phela kuyalwiswana lapho. Pho-ke ubona ngani kungasetshenzelwana njani njengoba siyezwa ukuthi laba zenkonzo phela bazama ukuthi lisebenze lonke?
Akuzanye ukuthi bachiye umbuso, kuzanye ukuthi balandele impumela yokhetho. Batsho ukuthi bavume ukuthi uPresident Tamisa ngowaphumelelayo owakhethwa ukuba umkhokheli waleli lizwe ngabantu baleZimbabwe, ama-results akhona yarabhi data babawafihle khona. Kungafenani uPresident Tamisa usenike esithi 5-point plan eyokuthi khonokho kufanele kwenziwe kube nengxoxo ekhangela izinto zelezo eziyisithupha zezo zingakhulunywa kahle zilungisiswe. UPresident Tamisa uyazi ukuthi umkhonomi welize nezinto eziningi ezihluphile izwe lethu zizabe sezilungisekile ngemva kwaleyo ngxoxo.
Kodwa singathi-ke umongameli Emmerson Mnangagwa kakadobhe ucingo wafonelana lo mnumzana uTamisa ngakhonokho konke okuhluphayo njalo lokusebenza ndawonye, uhamba njani baba Sibanda?
UPresident Tamisa utshile ngolwesithathu oludlulileyo ukuthi akukabi lokukhulumisana phakathi kwakhe lo Mnangagwa uPresident owatshontsha ukhetho. Ngakho masikhonapha ekuthini kusiyafika leyo langabe kungakabi lento esiyenzakele.
Kodwa liyafisa yini ukuthi kwenzakale okunye okuyinto khonapho?
UPresident Tamisa sekhulume kaninginingi ukuthi le 5-point plan yakhe eyengxoxo phakathi kwabantu bonke abaphatheka kwezombuso izoko leZimbabwe lezangomnotho, uthi yena kudingakala ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwezizalwane zeZimbabwe kwenze ukuthi silungise njalo kulungise izinto ezimbalwa eziyisithupha ezihlupha ilizwe leZimbabwe.
Ye, kodwa ubona ngizani kuzalunga yini?
Hayi, laba kungalalelwa isixwayiso sikaPresident Tamisa kusho ukuthi into zizaphanga zilungeke kungasikhatshana eside kangako.
Sizokuthiwa-ke umnumzana uTamisa uyafisa lokuthi abe ngu-prime minister welizwe leZimbabwe. Pho lina lithini ngakhona?
UPresident Tamisa usetshilo kanengane ukuthi akalasifiso esinye ngaphandle kokuthi enze lokhu akukhethelwa luzunguzulu weZimbabwe ukuthi akwenze, angene emsebenzini abephiwe luzunguzulu weZimbabwe, ahlele iy'nhlelo zikahulumende njengomuntu owaphatheka ukhetho njengokhokheli welizwe.